sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 Mpandula 2020 ngufrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi hey sesesabela yona imkhuhlani bakithi impukani lani typhoid laba
amalokishi amaningi akobulawayo sefikisa amaviki angaba mane engela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. Ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguquko kwele South Africa e-Absa Premier Soccer League. Kushiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela elizweni lelo bedanile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116, abazinkulungwane ezedlula ezenhlanu 5373 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 208. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebeka nje bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,082. Abekolishini le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingaba ngamashumi edlula amabili lasikhombisa 27,147,626 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala abantu phose isigidi esisodwa 889,456. Amalokishi amaningi akobulawayo asefikisa amaviki angaba mane ingela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga kungenxa yokuba akalenelisi ukuthenga amanzi wona asethengiswa ngemali yaphandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uduko lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu walelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcikeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Kusolakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa ingakhuluma sikhangele indaba yabo ukhorela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobho sizabizwa lakhona lapho ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulonga babo babuhloniphi ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Mayenge lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflashi emaphepheni sihlangana bendleleni kambe kuzakuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebe lamaviki ambalwa bengela manzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi hey sesesabela yona imkhuhlane bakithi impukani lani typhoid laba. Ngayo i-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje at least ama-section nama-section ebe le mthombo ngoba hhayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula owenzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengela manzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha kubuhlungu kakhulu le. Ingabe i-City Council iyazama okungcono wayo sibili ukuthi at least nxa yehlulekile nika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhu engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekhansili yakoBulawayo ziphathisa uZulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakoBulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela iDanchurch Aid, iK International, iWorld Vision leplan International nezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lweWater Sanitation and Hygiene, iWash Program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo koBulawayo. UBulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela manje ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakoBulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yaseNyamandlovu aquifer, ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele, laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zeHarare zithi uhulumende makaphendukise izimota ezithwala uZulu ezamakhombi ukuqeda udubo lokuhambisa. Nanku phela abantu sebephindela emsebenzini yabo etshiyeneyo ngemva kwenyanga ezithile abantu betshona ezindlini phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lokusilela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombi ukuba baphenduke.
Isusehlangano le-Passenger Association of Zimbabwe,
thina njengephasi sibone ukuba izubhu ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekileyo siyaphela, abantu bedinga amazubhu
okuyinokusha iri kuphezwa.
Esinye sakamuzi umnumzana Tafaza Shikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombe esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombe siyacela sibili ukuthi ngawe kuyayenza ayiphendule ngoba ngomumo osukhona kathesi ngecorona le abantu sebegcwele ethawuni, njalo izuphu ayiseyenelisi ukuthi kwanise ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifananayo.
Unkosikazi Messi Twala othengisa edolobheni leHarare uthi amabhasi awezupho afakwa nguhulumende keneli uZulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona cabanga nizasuka ngo-5 lapha nelayinini selayini elibhasi zaze ngikade ngo-8 but umthova nyagada anytime yabo. So hamu amabhasi yokho akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiri weBudiriro yena uthi amakhombi ayadula, ngakho ke uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada
ukuthi amakhombi apenduke. But every price if banana less point kumbe iyabidula sifuna abuye sibili but kathesi ngecorona le singawashi but siyawafuna ukuthi abantu sebebaningi kakhulu.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezokuthwala kwabantu zimota lezakhiwo umnumzana Joe uBhikimatiza yehlule, kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi awezupho esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo kawathwale abantu abaye emalokishini wonke. Harare abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ukubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakula zimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Kulabanye abantu elizweni abathakazelela okwenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe, kube labanye njalo abathi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Lisamkhumbula na uMugabe, uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Zokulomnyaka wabhubha owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni lebutho ngomnyaka ka-2017 libambisana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kulabanye abathi kukhona okubambekayo owathiwa nguMugabe, kube labanye njalo abathi wathiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. uMugabe wafela esibhedlela eSingapore wayelesifo semvukuzane. Umnumzana Joseph Juma owayekumele iphelandaba mpophoma edale lepalamende uthi kukhona okunye okubambekayo okwathiwa nguMugabe.
uMugabe watshela abantu feelings ukucabanga kabili kathathu kukhona okuhle esibili akumelayo okunjengenkululeko elizwe lethu okunjengento yomhlaba ubanawagcinise elilungisile bese siba lokunye futhi okubuhlungu okucatshangwa especially ngapha kwelakithi nxa sesicabanga ngendabeni yabogugrawundi sicabange njalo futhi ezinye izinto ezisifakele kulokhu esikikho khona inkinga esikiyo khona kwamanje ngenxa yokuthi bona wayevame ukwenza lokwanethi ukuthi ngesingizi ama-populist decisions kodwa asale esesilimaza-ke kade singapha. So ngumuntu esingathi uphile impilo eyomuntu mavele umuntu wonke akula muntu ongaphila impilo esingayithi yona i-perfect life lapha nalapha uyaba lesigwenxa kodwa lapha nalapha futhi uyenze into enhle futhi njalo
singathi kodwa abanye abantu sebekhohlwe ngaye vele kumbe akula muntu ongamkhohlwa
ebethayisithiwa lapha abalungu labo bezwesale phansi uyazi ngumuntu obebeka izinto zakhe kuhle sicaca indoda ebikhuluma sibili iphiwe isiphiwo besikhona so asobule singapho ngumkhohlwa noma nje ngoba le mpambaniseko lapha nalapha njengoba ngithilo ngathi kona yinto yimvama nje yomuntu wonke yobana akula muntu ozahamba ngesicathulo esipheleleyo lapha nalapha siyakhubeka.
Kodwa umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu uthi uMugabe wathiyela abantu inhlupho kuphela.
uMugabe waba umuntu ongathi oba ngumuntu oyisihwaba owafuna ukubusa yedwa wakhohlwa ukuthi kuye kusasa labantwana labazukulu esingakubona ukwenzakala kathesi umbuso khona abehlulekayo izandla zikaMugabe behlulekwa ngoba bengabantu athi bengaphasi izandla zikaMugabe so kushesa ukuthi uMugabe thina kasithiyela ngalutho usithiyele uhlupho bay lokhu likhontinua siya phambili.
Singathi-ke abantu bangamkhohlwa yini?
uMugabe uyakhohlakala besides ukuthi simkhumbule ngenxa yepart of igugurawundi ayenzayo ebulala abantu esikhathi igugurawundi uyakhohlakala ngoba akula nto enhle esayenzayo into enhle kuphela enzakalayo esayibonayo shortly kuthina waba ngumuntu owavumayo ukuthi into ukuthi ilizwe selimehlukile ngesikhathi simbona sizenza into ze-GNU avuma khona wazehlisa ukuthi abantu ngoba isikhathi se-GNU abantu abaningi bakwazi ukuthi bayakha izindlu bathenge benze lokhu lalokhu khona kuphela into ayenzayo engani yakhani kodwa kumbuso wakhe yena yedwa uMugabe uyakhohlakala.
uMugabe wangcwatshwa kibo kwaZimba loba nje uhulumende wayesemlungisela lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-mausoleum eHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje sikhangela iqula lawe le South Africa elikhangelele ukuthunyelwa eZimbabwe leviki ukuzodinga isisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikeobe. Ingcwethi zezempila kahle kwele Melika ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuthi ngemva kwekhefu lezisebenzele Labor Day lizaqonga inani labazatholakala bele COVID-19 ngoba leli kefu livame ukubuthanisa abantu abaningi abahamba imango emide ukuyahlanganela labemuli kanye labangane. UZulu waseCameroon osesigabeni esinenyakatho yalelo lizwe ohlala ehlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe qembu leBoko Haram sebephinde babhekana lolunye udubo lwengozi embi yempopoma zamanzi ngemva kokuna kakhulu kwezulu okwesabelwa ukuba bangabhekana nendlala enkulu. Kunje kubikwa sokufe abambalwa inkulungwane lenkulungwane zadilizelwa imizi. Inhloko kahulumende yeleBhilitane uMnumzana Boris Johnson ibikwa iqoqa ukusungula umthetho omutsha olakho ukuyekethisa ezinye ezibopho zezivumelwano sokuphuma kwalolu lizwe kumanyano owe European Union eseBrexit esilotshwe ekuqaliseni kwalomnyaka okulakho ukuphambanisa.
Kulo kwesabela ubana uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokumelana leCOVID-19 ole lockdown lungaba lakho ukuphazamisa umsebenzi wokuhlabisa abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela imikhuhlane etshiyeneyo. Nanku abantu beyaliswa uhamba-hamba ukuze abantu bafinyelele lolu sekelo. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residents Trust uMnumzana Albert Mazula othe kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu babo amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Omnumzana Asata Derera okokela enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanqwe iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama lockdown lecurfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama ababhekana lodubo.
T-transport iyahlupha, ozubukho abakhona abaprovide i-service from ilokitshi to elinye ilokitshi. And kulezinye indawo obulawayo like emganwini part of Phumula yabokhadi park okokuthi ikliniki yabe ikhatshana ukuthi umama mele gadi ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama-restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebengeniswa kancane kancane njengoba emakliniki abezama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19 and ama-long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi leklinikhi ayenza umama ecine edonda ukuthi ehambe ekliniki ngoba uyabe khangethi uzatshona ekliniki and sometimes ama-numbers akhona bathi are-restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama-hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. UMnumzana Tadelera uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza enqume ukuba amakliniki athile afana neSeke South Clinic, leSt Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yi-COVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi omama abarodubo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuthiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana uAbigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlanganiso
ukuxoxisaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngakuyayenzwa ama mobile clinics ukuthi ebelanda umama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana lokhu kungaba lula for umama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengayo.
Udokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavaliweyo avalwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwezisebenzi ethi noma kunjalo babe neqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le immunization iqhakathekile. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana lepolio, indingindi, measles, diphtheria lehooping cough. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi izwekazi leAfrika selinqobe isifo sepolio ngokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhalala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Umnumzana Nicholas Mleya obulawe ngolwesibili olwedlileyo ndawonye lonkosikazi wakhe uMargaret ePlumtree babeyiwe namhlanje emngcwabeni obuthanise izihlobo abangane omakhelwane kanye lababekhonza labo. UMleya lomkakhe babikwa bebulewe ngabacatshangelwa ukubana bangamasela. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba olutshiye iningi labantu lithukuthele ngenxa yesihluko ababulewe ngaso. Ngoba imizimba yabo yaqunywa njalo yatshiselwa endlini. Iphephandaba lebulenjini elesayithi libika ukubana iningi labakhulume kulombuthano eligoqela abazukulu abantwana kanye lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khube bathe ababili laba bebengabantu abathandekayo njalo bencedisa umphakathi. Mnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla seHabakuk Trust uthi ngomunye wabasebenza lo mufi.
Yes, aqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezinyama kodwa iPhakamani esempandeni wathola i-certificate of excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye yeHabakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008 esebenza le community lama Habakuk Trust Action Teams empandeni agoqela ama action teams emahlaba zihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Ubaba uNleya besebenza lobaba uPrince Mpala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys endebele kwaze kwatholakala ama donors agebha imgodi engafika 15 endaweni yona leyana. Njengoba sikwazi ubaba uNleya waye ngumphathi isikolo so wayelolwazi oluningi kakhulu iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayevezula zoluningi kakhulu kakhulu ngama current affairs sithi sifika khona ngale mpandeni. So kunguye ukubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayevala kakhulu, wele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Le indaba enzima kakhulu, amapolisa kumele edinge abantu labo. Abantu labo bebanje ngoba ama cases anje asevamile sibili eMathabeleland South, ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe ukuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. Besinike le feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula koBD last year, kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Wamthela ngeparaswini wayelama-dread, basebemchisa. Lakhathesi abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababonileya, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli.
Lo nguMnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso yehapha kuTrust. Ubekhule ngacingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo, ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa ye-Absa Premier Soccer League, kuthiwe iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela beselizweni lelo bedanile okwamagama kungenxa yezizathu ezitshiyeneyo. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiva lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leKaizer Chiefs elakule South Africa liphenduke inhlekisa ngemva kokuhluthina lwesicoco seligi ngosuku lokugcina lwemidlalo lapho elibe ngujikelo bhanqa 1-1 leli Baroka, kwathi lelo ebelincintisana lalo elimamelodi Sundowns lanqobe leBlack Leopards nge-3-0. Iqembu leKaizer Chiefs lihlale phezu kwengalane yokwemidlalo engama-29, ikanti eleSundowns lihlale phezulu ngemva kwemidlalo yosuku lokugcina. Sekule minyaka emihlanu iqembu leKaizer Chiefs lagcina ukuphakamisa isicoco seligi, kodwa umlandeli waleli qembu uFaith Ndlovu ukuthi akulahlwa mbeleko ngokufelwa.
Mina ngingumlandeli weChiefs, vele akujiki ukuthi ihlulekile ukuthatha iligi, okusalayo nje vele likhosi for life, and egemini you win and you lose.
Iqembu leKaizer Chiefs labadlali abayizalwane zelizwe leZimbabwe ababalisa uWillard Khatandi kanye noKhama Brilliant, usithele Mamelodi Sundowns lona lisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu. Ngaphansi kwengalane iqembu lePolokwane City yileyo eligunyulwe kusigaba saphezulu, okutsho ukuba abadlali bakule Zimbabwe ababalisa uNozinti uGeorge Chikova kanye nabadlali baphakathi abathi Walter Musuna kanye noCharlton Mashumba balokho ukuyadlala kusigaba seGlad Africa Championship ngesizini ezayo. Abanye abakade besengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngababalisa uElvis Chipezese ongunozinti weqembu leBaroka lona eliphuthe imidlalo lisendaweni yeChumelane. Machi kanye loTalent Chawapiwa abeqembu leAmazulu lona eliphuthe lisendaweni yeChumelane ntathu engalaneni yemiklomelo. Iqembu eliqede lisendaweni iChumelane hlanu leBlack Leopards zalingene kumidlalo yama-playoffs lapho elizadibana khona lamaqembu abalisa ele Ajax Cape Town kanye leChakuma Chamanzi Vadila. Imidlalo yama-playoffs iqale ngesonto lapho iqembu leAjax elitshaye khona eleChakuma Chamanzi Vadila nge-3-2. Ngolwesithathu iqembu leAjax lizadlala leBlack Leopards, njalo amaqembu lawo azadlala aphindane umphehlu. Ngemva kwalokho lelo elilemiklomelo eminingi kube yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoku Lawayo inguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116. Amalokitshi amaningi akoBulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. ukufika emaphethelweni wemidlalo yenguqu yakwele South Africa. E-Absa Premier Soccer League, which ye iningi labadlali bakwele Zimbabwe, abadlalelayo beselizweni lelo bethanile. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, uFraxides Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.